sifike sabona u-acting chief elections officer lo-director for legal affairs wangkhona ngale. Okokuqala besikhuluma ngendaba ye-voters rolls, sihambe sabuza izeki ukuthi kathi zeki i-voters roll elizayisebenzisa mhla ka-26 yiyiphi. Sifuna ukuba kwazi ukuze lathi abantu bethu ama-candidates ethu ebekwazi ukuthi into abayikhangeleyo kuyini. Sike sakhangela i-voters roll eyaphiwa ama-candidates ethu, sabona ukuthi kulezinto ezithize ezingahambanga kuhle. I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababerejista khona, kuze kuthiwa umuntu wade hlala njengokuthi wade hlala eluveve ku-address yona le yadi khona usetshintshiwe wahambiswa ku-polling station eyinye kodwa ekwenye i-constituency, kodwa lapha ade hlala khona kungatshintshanga. Sabona ukuthi kukaningi abantu ade besusa endaweni ade behlala khona betshintshwatshintshwa behanjiswa kwamanye ama-wards kumbe kwamanye ama-constituencies, abantu bangkhona bengacelanga ukutransfera, labanye nje abantu ade abeku-voters roll ongamelanga babekhona ngoba njengeHarare East besibona ukuthi abantu ade berejistiwe kodwa bengafakanga i-address ukuthi bahlala ngaphi. Ku-address bekuphonga kubhala ukuthi unknown. Ngelunye udaba esiqale ngalo kwaze kwaba lo daba njalo lokuthi ama-agents ethu bathe besiyatraina izeki kwathiwa kumele bebhale amabizo abo ukuthi bazakale ukuthi ngabobani njalo lama-phone numbers abo. Yebo, siyakubona ukuthi indaba yokwenqabela ukuthi i-COVID imumatheke, kodwa bese sibona ukuthi into le isisetshenziswa ngamanye amabandla ukwethusela abantu bethu. Sikhuluma ngoba emarondela kule ndaba enjalo ukuthi abantu ade sebesethusela, sebetshela ukuthi siyakwazi ukuthi lizaba ngama-agents ngobani, ilisti silayo. Sizokwazi aba le ndaba futhi yenzakale Khwekhwe lapho umuntu ade trainer umuntu wezeki ade trainer ama-agents ethu, ubatshela ama-agents ukuthi kuthiwa kumele ngabe belama-cellphone lamaphepha okubhalela phakathi kwe-polling station. Okokugcina yindaba ye-ballot paper. Sibona ukuthi i-ballot paper yebo iprintwe nge-black and white, but thina njengebandla silandela umthetho oku-Electoral Act Section 545, utsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuba yi-candidate kumele ahambise uphawu lwephathi yakhe. Njalo besikhanye besibona kwezinye indawo ukuthi amampikitsha ama-candidates ethu akakhanyi.
Inhlanganiso yezeki yona iphendule yathini?
Izeki isithembisile ukuthi izakhangela izikhalazo zethu, izasiphendula. Igqwetha isizalandela ukuthi impumela yakhona ukuthi nxa bengaphendulanga ukuthi kuyabe kuhamba njani. Njalo izeki ibona abezeki bathe akukhathesi kumithinyo nale abangeke baphendula lutho ngoba bamele bekhulume labanye ama-departments beke bethole i-advice ukuthi bengaphendula kuthiwa bephendule njani, ngoba ama-departments angikhona yiwalungisisa izinto zona lezi.